ovela eUnited Nations esiza lapha ezocungula indaba yama sanctions ngibona engathi ozathola udaba oliyilo sibili lwamampela ngenxa yokuthi ufikele ezandleni ezimqolo izandla ezizo ezaziyo ubana ukuhamba njani njalo lokuthi izitheziso lezi zibangela njani ubuhlungu ebantwini bakuleli eZimbabwe ukufikela kwakhe kumongameli lokuya kugatsha lokahulumende kuminister we-justice parliamentary affairs lalapho ke abazaqhaza ngiqondisa khona mbona ngathi yindlela epheleleyo phela pho akusoze kube yinto ebingaphelela nxa ebezahanjiswa ubona laba bantu abayibo abavele bencedisana ukubiza ukubana izitheziso lezi zibe khona kusafuze hayi ebantwini bona labo abayibo sibili abatshawa yinto yona le eyama-sanctions so ngibona ngathi hayi ufike kuhle kuzahamba kuhle njalo
lona udaba lwama-sanctions ulubona njani lungaba luyilo yini olubangela udubo elizweni ikakhulu lokhu okukhulunywa ngabebandla leZANU-PF
udaba lama-sanctions yinto ephilayo ngempela njalo nxa ulukhangele lutshaya noma ngubani noma ngubani lokwana bakutshoyo ngesilungu ukuthi targeted sanctions ayisikho mina nginje ngiyamazi umuntu olahlekelwe ibhizimusi ngenxa yokuthi khona inkampani yake ilapha eZimbabwe oyalelwe ukubana asebenzelane labantu basemelika lamanye amazwe e-Europe khonale pho lo muntu kaso muntu wezepolitiki aso muntu ongubani umuntu nje kazana ozihlaleleyo ozenzela ibhizinisi yakhe kodwa unqatshelwe ukuba nasebenze ngenxa yokuthi bona inkampani yakhe ivela eZimbabwe baningi abangakutshela le mzekelo sengikhuma ngayo abayehluleke ukusebenza ngenxa yodaba lwama-sanction pho nxa usukukhangele khonoku uzabona ukuthi hayi ama-sanction yinto ephilayo njalo yinto elimaza oluningi lwabantu kwelakithi labeZimbabwe ngakho-ke yinto okumele ilungisiswe ye kungabe kunokunye okukhona phakathi into ezinjengama i-corruption nakonke okunye lokwa okubangela futhi ukuhlupheka kodwa lawo ama-sanctions kuyingxenye yokuhlupheka kwethu kwelalapha eZimbabwe.